Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngesonto 1 kuMfumfu 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukuswelakala kwemali, amafutha epetulo kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo kuqhubekela phambili elizweni.
Amanye amagaraji athela kungela mafuel emabhenki lapha amalayini abona ayisabeka and abantu belayinile benjalo benika ama-$20 abanye belayinile mali yakhona ingekho and abantu kuyabahluluza sesibona ngathi sesibuyela sibekhona abane sasikhona ngo-008 ngathimpiliyaingiukhonangasesisondela khonaa
Rambe ukudabuka phakathi kwebandla le-PDP kungadala umahluko na kumpumela yokhetho oluzayo ikakhulu kumabandla aphikisayo.
I-MDC ekhokhelwa ngumnumzane Morgan Tsvangirai ne-MDC ekhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube iwona amaqembu amakhulu lawa kamanye okungaba nje kuphela iswayi esihlebeni esivele sikhathi sesiphele iswayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu elizweni lithi lilokhu lithwele amagabha avuzayo ngenxa yokuswelakala kwemali, amafutha epetulo kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende esithi amavinkili engakhuphuli intengo yempahla. Uhulumende uphinde wasungula umthetho wokuthi abathengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni baphiwe isigwebo esingafika iminyaka elithumi entolongweni bengabanjwa bethengisa imali okuyikho osokuvamile. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxa lesiphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi oqala ngokusichasisela okwenzakala ezitolo.
Uyatufika nga utele ikeshu le US dollar into ngakhona yabiphansi khawule bond uthole ukuthi ibond yakhona into ngakhona isiphezulu xa ukuthi yaswayipha yabisweyathole ukuthi iyayitheme yodwa yabiyenelisa ukuthi ube lentengo ezintathu ezijiyeneyo kusika ngokuthi wena uphethe imali ba and lala abathengisa izimali sebebuyele khonakwayo ukuthi imali zivele zithengisa ukuthi nga uthele 300 US abethi hhayi thina ibond letha ngapha sekwansi ukuninga-150 bond so sesukelao mane sihluphele ukuthi bantuili sebebhizi sebeqanda imali ngendlela ezinye ezajwayelekanga ngenxa yokuthi izwe lakho alisaqondakalini kanjani.
Njengoba kufake lowo mthetho wokuthi abantu bazabotshwa lokhu bethengisa yini imali leyo kumbe sebecatshile abantu njalo lezakhamizi lokhu ezihamba ukuyayithenga le mali
abantu ukuthi abantu babotshwa beke babotshwa sibilizole siphuma kane kodwa abantu bale kube bhizi estarade beyithenga njalo abantu bona vele indlela sebesebenza ngayo nxa bebotshwa estarade abantu bayazana ahambe ethi hayi ngilanda endlini yami buya endaweni engizwetha imali and abantu basebele ukuthenga imali ngoba uzanake xa ibhenki ingakunika imali umuntu sefuna ukuthi athole i-forex kubafuna i-US dollar ngifuna irangi uzayithatha ngapha ibhenki ingekho so umuntu uselohlupho lokuthi ufuna ukuphumelize ntla kwenye indawo izakhamizi yahamba siyathenga imali ashiyo into enhle kodwa sizamuthi uhulumene usehlulekile nendaba zokunotho lizo zibambe kuhle so kusenza ukuthi abantu bazinikele ukuthi bona ngaba bangahleda ngabe sezinto engayisiyo njalo sidanele kibo so yilisinto esibalala abanye balabantwana abafunda outside ezimbabwe bafuna izimali so bahamba bona abantu bayithenga lezo mali beze banciphiseke ungaziqhubeka kunje ngibona ungathi hhayi abantu bayagcina besenza into ezingayisiso
manje njengoba kuphithizela kunje izakhamizi ziyacabanga yini ukuthi kumele zibhalisele ukuvota
ukuvota sibile abantu bangananzelela kulenhlanganiso ezinikeze zama-civil society groupings ziyazama ukunikeza abantu ithabuzi bakhuthaze ukuthi bazame ukuyavota njalo kuyamyeza aphaaand abantu bangananzela ngalo okurejistwa khona barejistwa sengasesikobula kule ndawo eyodwa ngale famuni okurejistwa khona abantu fike bangarejista kakhulu ukuthi bavote kodwa njalo eli kube ngabanye futhi kakhulu abantu abatho ngathi bafuna ukukhehlela ngoba le nkulumo eziningi ukuthi azaze zivote ele opposition yakhona ye bayaxabana kulalokulalo so abantu bangathi bazimisela abantu abanaekakhulu sefuni barejiste bazame labo ukuthi bakhulumisane lalo hulumende ngevoti bamjinge bafake omunye uhulumende ongabancedi.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, sixoxelaye ekobulawayo. Zambe ukudabuka phakathi kwevandla le-PDP okusanda ukwenzakala kungadala umahluko na kumpumela yokhetho oluzayo ikakhulu kumabandla aphikisayo azama ukubumba umanyano okulwisana lebandla le-ZANU-PF. Ukuphendula lombuzo sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena othi kusobala ukuthi amabandla alosekelo abalisa i-MDCT, i-MDC kanye le-ZANU-PF, njalo okwenzakala kwamanye amabandla aphikisa afana le-PDP akusoze kuxegise umanyano we-MDC Alliance ngesikhathi sokhetho.
Ababeki izidingo zabantu beZimbabwe phambili. Esingathi ngamadoda azimele phethe itswayi. Yabona ma uzimele uphethe itswayi uma kwenzeka ukuthi uyabamba inyamazana. Kusho ukuthi uzoqala uyidle wena khona le hlathini ungakezi naye ekhaya. Ikucabanga ukuthi fana nalokho-ke esikubona kumaqembu athi ehlukene aphinde ehlukane futhi. Akubasizi abantu beZimbabwe, akulethi isombululo esidingwa ngabantu beZimbabwe.
Amanye amalunga e-PDP abevele engabameli bendawo ezithile edalele ephalamende abafuna ukubavotela laba abanyeke bahamba labo ngale bese kuthathela amavoti ama-MDC lawo amanye amakhulu.
Uma i-MDC Alliance izohambisa kungabi khona ingxabano ezovela ngabantu bebanga ukumela izindawo lezi, izigaba lezi zama-constituents, sizabona i-MDC iphuma phambili lolumbimbi lusiya kubantu ngomlayezo owodwa, umlayezo oqinileyo. Kungaba kuncane abangakuzuza be-PDP uma bengasabanga ingxenye yalolumbimbi.
I-PDP ingabambana le bandla leli elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru-ke.
Ibandla likaMjuru njengobani asikaboni ngeqiniso lonke ukuthi likangakanani. Njalo ukusebenza kwalo lokho okukhona manje ngabe selizuze kangakanani na ukulandelwa ngabantu beZimbabwe. Indawo esibona ungathi icembu likaMjuru lingaba namandla khona indaba zemashonaland, west, central, east, indawo ezinjalo. Kodwa akusho ukuthi leyo ndawo yiZimbabwe yonke, futhi akusho ukuthi bazobe bekhonya bebodwa kulezo ndawo, ngoba yilapho futhi esisabona khona iZANU-PF ingathi isenalo udokoza. Kanti futhi nayo MDCT uma kufika amavoti siyasibona ukuthi iyavuna nayo kulezo ndawo. Amavoti amaningi azathathwa nguMjuru yila avele ekuZANU-PF. Asimboni uMjuru engalimaza i-MDC Alliance, ngakho uzokuba nomthelela kakhulu ukuthi benze mhlawumbe i-alliance noMjuru.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Kweziphathelane lemaphandleni silengxoxo lowaye ngummeli wetsholotsho edalele Senate umnumzana Believe Gawule engowebandla le-ZANU-PF esichathisela ngemizamo eyenziwa izakhamizi ukuvuselela uhlelo lokuthuthukisa isigaba olwe-campfire.
Lwaluvele lujongene uhlelo lolo, lwalujonge ukuphakamisa izigaba lunothise izigaba lezo lapho kulezinyamazana khona. Iy'nyamazana lezi izolo lokhu bezilimazela kuphela abantu izinto ezidlela abantu amabele, abantu bengabuyelwa lutho yizo. Ifuyo zabantu zingaphatheki kuhle ngezinyamazana lezi ziphakathi kwabantu. Ngokunjalo-ke kwasekusungulwa uhlelo lokuthi abantu abahlala lezinyamazana lezi zithi zingathengiswa iy'nyamazana lezi zilethe imali ezigabeni zithuthukise izigaba zenezwe lapho kulezi nyamazana khona. Kwakhiwe isikolo, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe imigodi yamanzi, abantu bathole khona amanzi okunatha, kwakhiwe amakliniki, kwakhiwe yonke into enjenganaleyo, kulethe intuthuko ezigabeni. Kuthi lanxa abantu izilwane zethe zandla inkomo, abantu babuyiselwe futhi babhadalwe, bakhompasethwe abantu, babuyele esimeni kade bekuso sona. Kodwa into le kade ngasenzakali kathesi thuluyayijekwe ngabanye abantu abathile sebezenzela into abayifunayo, abantu bengasela mandla ezigabeni. Sifuna ukuzuyisela sinike abantu bebelamandla babele kutsho ukuthi bafuna kwenziweni ngemali zabo, bafuna kwenziwe. Lanxa kudingakala umuntu onguye abantu abazozingela izinyamazana lezi abantu babe namandla ukuthi batsho ukuthi hayi thina sifuna lo muntu ukasebenzela kuhle kumbe lwana kasemfuni abantu bakhululeke ngokwenza njalo.
Elijonge ukuthuthukisa isigabeni yiziphi indlela?
Abantu bayazikhethela sithandekile ukuthi ngokuthi ngamawadi ngamawadi ngathi ngitsho njalo. Xa kungamanzi sebebone ukuthi abe sebeqala ngohlelo lwamanzi njalo inyemali zakhona ziyabe zingaziningi kakhulu sithandekile ukuthi zingakhava inhlelo zonke kodwa sebeyaqala ngakhona okuqakathekileyo ngaleso sikhathi abayeke kubonile kuqakathekile.
Ngobani abaphatheka kulolu hlelo njalo lina lingena kulo njengobani?
Lokhu kwenziwa izakhamizi zetsholotsho akula mbangazwe phakathi sithandekile. Mina ngingena kilo uhlelo lolu ngingomunye ezakhamuzi zetsholotsho engingazivala ngithi senior citizen yetsholotsho. Luhlelo luphathwa izinkokheli ezikhona ezigabeni njengezinduna labalisa ama-councillors ayiwo amele abantu emawadini nama-campfire committees akhethwayo ngabantu ayiwo aphethe lolu hlelo esenzela abantu ezigabeni.
Lo umnumzana Philip Gawule owayengummeli wetsholotsho edalele Senate njalo eyisiphathamandla sebandla leZANU-PF sixoxelaye esetsholotsho. I-Studio 7 ilokhu iphakathi kwemizamo yokuxoxisana lekhansili yetsholotsho ukuze sizwe umbono wayo ngalolu daba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo nguMike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lokhulakhwashe uHove oligqwetha eHarare siphatha udaba mayelana ngendaba ye-social media. Uhulumeni weZimbabwe usethethisile wathi ithuba likhona lokuthi bangavala i-social media ngempela ngenxa yokuthi bona babona ngani indaba ezitholakala ebulenjini ngamanga njalo kwenza ukuthi inotho yelizwe ibhidlike. Masizwe-ke ukuthi igqwetha lethu lithini ngalokho.
Uhulumeni weZimbabwe galawo amandla okuvala i-social media owathethi engabe zama ukufunda ukuthi kwenziwa njani ngoba siyazi ukuthi uhulumende wethu lokudlelwano obuseduze lamazwe anjengeChina, lawo Iraq, lawo Iran, lapho uhulumende balezo zizwe asebegwanise khona baphumelela ekuvaleni i-social media le-internet. Okwathethi uhulumende wethu abe esafundela besalungiselela njengama-parts of amalungiselelo ama-elections next year. Okwakathesi uhulumende akwenzayo yikufaka imbiko eyethusela abantu ukuthi beqaphele ngoba abakwenza ku-social media, kubo-Facebook, kubo-WhatsApp, kungaba bophisa kumbe kungabangenisa ezinkingeni lomthetho. Kodwa kasilawo futhi umthetho obhaliweyo okwakathesi obhala kumbe ovala khonokho uhulumende azama ukuvala.
Awungitsheleke mnumzane, ngombono wakho ungathi lokho kuyisiluleko na sokuphulwa kwamalungelo abantu eZimbabwe, ikakhulukazi ilungelo lokukhuluma, umbono wakho esingathi ngesiNgisi i-freedom of speech and expression?
Yeah. Ikuyiphula sibili ngoba akula, njengoba ngisitsho, kakula mthetho opha ihulumende amandla okuthi ethusele abantu ngendlela ayethusela ngayo. Isisekelo selizwe lethu okuthiwa yi-constitution yesilungu ikhuluma okusobala ukuthi abantu bonke balalo lokuthi bekhulume lokho okuphakathi kwabo kumbe bekhulume bengesabi, okuthiwa yi-freedom of expression yesilungu. Kodwa uhulumende simbona sezama ukunciphisa indlela abantu abakhulumisana ngayo nxa besebenzisa indaba ze-internet.
Okay. Njengesizalwane seZimbabwe esiphile eHarare, did you personally feel i-pressure yokuthenga izinto ngokushesha esingathi ngesiNgisi i-panic buying?
I-pressure yokuthenga izinto yayikhona ngoba vele izinto ziyashoda, izinto kazikho as we speak, akula lutho emashop. Uhulumende yena ufuna ukwenza ingathi abantu bathengiswa ukuthi i-social media yayisikufaka, kodwa iqiniso ukuthi ezitolo intengo zazikhwela phose kwezinye izikhathi kabili ngosuku. So i-problem kumbe uhlupho olwaba khona ukuthi abantu basebetshelana ngokukhwela kwentengo kungendlela ze-WhatsApp, ngendlela ze-Facebook. So kwakusibasobala ukuthi ngumumo owenzakalayo and khonokhuyana ukuthi umumo lowo ube segcekeni ubesobala, yikho okwayenza uhulumende engajabuli ngokusetshenziswa kwe-social media kuleyo ndawo.
Okay mnumzane, wathi ngikubuza umbuzo wami ugcina bese sizigqiba uhlelo. Wena njengomuntu ophile eHarare, ubona ngani ukuqhubekela phambili kokubhidlika kwenotho yethu ngaba yi-consequence of fake news ngasebulenjini njengalokho kushiwa ngumnumzane Patrick Chinamasa?
Hayi. Ukudilika kwe-economy wethu weZimbabwe kwenziwa ngamapolicy kumbe ngamacebo angaqondanga. Isekelisi umzekeliso wodwa ikungenisa ama bond notes okungasimali. Endikathesi sesikubona ukuthi ingozi yokungenisa imali enjalo kuyini, ngoba kathesi leyo mali abayingenisayo ama bond notes kathesi seluzile ivalu. Kwezinye indawo idola elilodwa le-America selithenga ama bond notes funa ayi-$60 kumbe ayi-$70. So angithi uyabona ukuthi vele izinto zakhona sezehlukene, and i-social media is just there ukuthi abantu bekwanise ukushare ama-messages about what's happening.
Hayi, khula kwashe, ngiyabonga kakhulu mnumzane, bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi, kulungile mfowethu.
Hayi, balaleli lizwi lindaba ekhona lapha bengixoxa lokhula kwashe hobe oligqwetha eHarare. Siphatha udaba mayelana ngendaba ye-social media eZimbabwe. Bafethu, isikhathi sesifikile sokuthi ngilivalelise. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngu-Mike Hobe, lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko obekukho.
Kubekela phambili lamhlanje ke ngodaba lwabantwana abazalelwa emazweni bezalwa izizalwane zeZimbabwe. Sele sibone abanye bebiselwe ekhaya nxa sokungani kuyahlupha ukuhlala labo lapha emazweni. Ukuze sihlaziye lolu daba nginonkosikazi Sakhile Line uMadube ohlala eHaveron kwela Botswana. Omnye njalo silaye njengeviki ephelileyo umnumzana Msizi Pule.
Dube, yazi njengoba epolisi njengomsebenzi usukunaso unganayo indawo mhlawumbe evumela ukuthi uhlale labantwana busuthola nje isolution yokuthi kungono ayokhulela ekhaya nabadala abantu abazokwazi ukumkhulisa kahle abangesikhathi sonye. Abantu nabasuke futhi babe nenhliziyo nengqondo ukuthi umama vela kangithandi or ubaba kangithandi so engishiye lokhokho.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke Pule, khonapho ke sikubamba umlomo kwezithi siphise lo Madube khonapho ukuthi nxa sumkhiphile umntwana wamhambisa kubogogo kwambana Madube akutsho ukuthi amakhompyutha asawazi ama-laptop into ezinjalo so kungani kuyahlupha khonapho.
Kunezinsuku dube izikolo zemakhaya. Ezinye izikolo engizibonayo mina zisekhaya isikhathi eside kulapho kunamakhompyutha, abantwana bayafundiswa amakhompyutha. Ye, ungamkhani ukuthi kulezinye izinto ezibuyayo la ofisa ukuthi umbone, kodwa ngombono wami mina ngikhuliswe ngugogo. Ma usekhaya ulogogo uyafunda ukuthi njengabantwana abangamankazana ngizafaka ithino amankazana, ugogo uyakufundisa ukuthi umntwana oyinkazana yenzeni, uyavuka ekuseni yenze so senze so. Akwelula kufundisa ukuthi ikusasa kho kumele ibe kusasa ngokuthi ungumntwana ongumama, umele ube ngumama, ube ngumama wendlu, ube ngumama wakho. So ma ukuthi uhlale etown ukuya enkunini awusoze ube kwazi, ukukhamaza awusoze ube kwazi, but ma uzala lokho kuza kufundisela ukuthi kusasa ma usithi uyathathwa la usibangelilapho ikhaya, imini ayifana nasoze uthathe egoli kumbe uthathe etown, uzawa lo mnyama uthathe emakhaya kumbe ibe yinhlanhla uthathe emakhaya. Ma uthathe emakhaya uthiza kwena enkulu ubuvele town usuzayihlulela lokuthwala imigomo amazwe ukuthi ukhulule lesikhiweni, but ukhulule esikhiweni nako singakusuli ngokuthi bezinsuku into zonke sezitshintshi, but emakhaya amakhompyutha asekhona. Ukukhulu ukhulule ekhaya nambona ukuthi kuyasiza ezintweni eziningi ngoba uzabe ufunda into eziningi okumele ukuthi njengoba sisitsho ukuthi isiko akumelanga silimahle, kakumele ufunde ezinye izinto ezihambelane namasiko ukuthi ukhula njani umntwana oyinkazana, kumele uyenze njani umntwana oyinkazana. Yes, abadala ye bangangikhani noka, kodwa kulesi sikhathi sokuthi isintu kuyabe kumele sidlale indima semntwana oyinkazana.
Yes, kakhulu ke Madube. Baba Pule, pho impilo yabantwana abasuswa eGoli, abasuswa eNgilandi langaphi ngaphi sebebiselwe ekhaya iya kuya ngaphi nxa sikhangele sibili ngokuphila kwabo,
especially abantwana ababazalelwa ngaphandle esethi umntwana esekhulile abeseya emakhaya omhlawumbe ngithi kwela kithe Zimbabwe. Uyabona igcile inkulu kakhulu. Plus ngoba sigoqwa sisemanzi, umntwana kunenge akufunda isimnyane. Umntwana kakhohlwa, uyabona. So umntwana usuke naleya culture nempilo ayifundileyo esemncane, leya memory yahlala. So kusenzakala into ezimbili la. Ma esefika ekhaya, it's either uzothanda impilo yasekhaya or futhi ma eseyithandile yasekhaya uzokukhohlwa le ayifundileyo. Ngoba ufika entweni 800 or uzofika zonda impilo yasekhaya sekukhumbula kakhulu la akakhona. Kusuke kuma-affect umntwana ke lapho isikhathi esiningi especially ngoba besasebancane kusuke kubahlukumeze kakhulu abantwana okungangokuthi kubadedebe impilo yabo yonke. So ngicabanga ukuthi yiyo ke iproblem enkulu.
Siyakuzwa ke Madube kuvala ngamafutshane mama.
Ya abantwana sibakhuliseni sibakhulisa ngendlela ezithiyeniyo, abanye sibakhulisa emakhaya, abanye sibakhulisa emadolobheni. But engingakutsho kuphela ukuthi abadala sifunde ukuthi isigogo siyagoqwa sisemanzi esetown noma esedolobheni. Uzama ukuthi umgoqe umtshengise into e-right le-home, umfundise amasiko akhe, umfundise imvelaphi yakhe, abekwazi ukuthi umuntu omdala ngumuntu omdala. Njalo umuntu ba umuntu ngabantu. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke Madube lapho ke besikhuluma ke lo nkosikazi Sakhilelene uMadube phela ukhona ngale eHaveron kwele Botswana. Kuzobuya ke ubaba uMsizi Bhule ukhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa. Oliver lisemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Ube ukhona izolo akuse ziwa. We mama sibe munye.
Siyabonga Gibbs. Luyalandela uhlelo oluphathelane lezokholo silontungamile inkomo we Studio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Bengikhangele intshumayelo uJesu ayilethayo kumakho ichapter ka-4 verse ka-3 siyaphansi. Into esiphathekileyo isifundo asinika sona ikuthi umbuzo oqakathekileyo owokuthi uzwa njani ilizwi likaNkulunkulu njalo ulivumela ukuthi lisebenze njani empilweni yakho. Waletha indaba eyomhlanyeli umlimi, umuntu owayehlanyela imbewu yakhe. Uthi yena eyinye leyo mbewu yawela eceleni endleleni okuhamba khona abantu, beza izinyoni zafika zayidla zayiqeda. Eyinye yawela ke phezu komhlabathi oyisikwagwa okulamati amaningi, yakhula yaphinda yafa masinya. Eyinye ke yafikela phakathi kwameva, yathi isikhulile leyo mbewu ameva abe iminya yagcina isihle isiphela khonapho. Eyinye ke yafela emhlabathini omuhle ukuthi yaba le mbewu eningi eyaphumayo khonapho. Yaphuma le mbewu edlula ithumi lantathu, yaphuma le mbewu eyinkulungwane, kutho ukuthi lapha yayingena emhlabathini omuhle. Siyanazelela ukuthi lapho uJesu wayekhuluma ngokuthi indlela esizwa ngayo ilizwi likaNkulunkulu iyayenza ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lisikhulise, likhule phakathi kwempilo zethu, lisincede kuyenze lihle lihle lingasincedi ngalutho. Okokuqala, siyakhangela umuntu wokuqala, kutho ukuthi lapha wonke umuntu ongilaleleyo ungena la phakathi kwemihlangothi lezo. Abantu bokuqala kula bantu abathi nxa besizwa ilizwi likaNkulunkulu bafanana njengembeku ewele emzeleni yadliwa zinyoni. Kutho ukuthi omunye umuntu uyalalela ilizwi alithaye ndiva yethi ami nathi landindaba lalo, ngizaqhubekela phambili ngempilo yami. Ilizwi leyana lihlezi limncede lutho. Okwesibili, silandzelela ukuthi kuba le mbewu le eyawela phezulu komhlabathi oyisikwakwa ogcwele amatshe. Le mbewu ifanana njengomuntu othatha ilizwi likaNkulunkulu elijabulela kodwa engathathi isikhathi sokuthi alifunde kuhle, engathathi isikhathi sokuthi abe nesikhathi esiningi ezindla ngalelo lizwi.
ngenxa yalokhu ke impande zakhe phakathi kwelizwi likaNkulunkulu ziba zincane. Uyahamba nje isikhathi esilutshwana nxa ilanga selitshisa izinto sezinzima alowo muntu uyathiyana lapho. Okwesithathu mbona kuba leqembu labantu abaningi elokuthi bayeza ilizwi likaNkulunkulu belithokozelisele kakhulu kodwa indubo sihlaba ukudubeka ukudinga imali ngaphezulu abantu badinga ofuel badinga cooking oil ukuhlukuluzwa yi-rent ukuhlukuluzwa imali ezidingwa ngo-council umuntu ecina ethi hayi ilizwi lela lingincedi ngalutho uyabe elamukele ngenjabulo kodwa-ke ukudinga umhlaba ucina usenza ukuthi ilizwi lana lingasebenzi kwezinye isikhathi abane njalo ukuthanda inotho emhlabeni lokuthanda izinto zemhlabeni kwenza ukuba ilizwi likankulunkulu mkalitshaye mdiva ikanti ngizagcina ngomhlabathi wokucina lo ngumhlabathi omuhle umhlabathi ovundileyo okuthi nxa ilizwi likankulunkulu lisiza kuwe hawu liyatshaya inala phakathi kwenhliziyo yakho kutho ukuthi kuyavuka inkalakatha yenala eyokuthi lokho okuhlanyelwe nguNkulunkulu siyabona nxa umuntu sekuvuna sekukuteni
kuyiphethe mfundisi
sibonge kakhulu kuhlangazela abalaleli bezu namhlanje baba egama likaJesu ukuba izwi lakho lizangena phakathi kwenhliziyo ezivundileyo ezizaba lezithelo sithandazele ukuba izwi lakho Nkulunkulu libe lezithelo ezimangalisayo phakathi kwabalaleli bethu abalalela linkonzo lalapho nxa besiye ezinkonzweni zabo ezehlukeneyo babuthise ilizwi likaNkulunkulu likhule phakathi kwabo egama likaJesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu siyathemba labalaleli bethu bazakhuthazeka sihlanganeni iviki le elandelayo
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibandla
umculo kaJays Maravini yesithi Ntombenhle uyalandela Om umculo kaJays Marabini esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.